Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili inhlazi ku 28 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19 ngesikhathi igcikwane le coronavirus selihlasele ilizwe ngesiqubu.
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle. Chris Mubi sibili siyezwa bahungahunga abantu abaphongua bebhubha.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa lokubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu.
Utakunda Matsano bethunjiwe, abantu abamthumbile bebelezikhali behlonile.
Silengxoxo lomela isigaba seBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ophose wabotshwa ngamasotsha bemethesa icala lokukhuthaza umbhikitsho othiwa uzenziwa elizweni jikelele ngolwesihlanu.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthen.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi leligcikwane selihlasela ilizwe ngesiqubu. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili ababhubhileyo, omunye ngowesifazane oleminyaka engamachumi amathathu lane 34, lowesilisa oleminyaka engamachumi amathathu 30. Inani labalegcikwane leli sebezinkulungwane ezimbili ezilamachumi amabili 2020. Asebebhubhile sebengamachumi amathathu last 36. Kulembiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ethi kulabaphathi intambo bakahulumende ababili abatholakale belegciwane le-coronavirus izolo. Kuthi edalele ePhalamende lihle lavalwa ngemva kokutholakala kwamalunga amabili elegciwane leli. Sicoxe lelunga ledalele ePhalamende engwebandla le-MDC Alliance unkosazana Lindiwe Maphosa.
Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings ama-committee ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edale lephalamende labanye ade behambe labo besiya ku-trip ade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edale lephalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona Chris ende inkulu. Into esingayitsho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlano nalowo. Akula testing Chris enzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapha siyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities siyahamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa uthe kwenzakala leyo nto kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa, wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwane asilalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalele evalweni. Asikwazi ukuthi abayiwa ababe ku-contact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kona esigabeni seMatabeleland South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolu olwegcikwane?
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle. Chris Mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha. Siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegciwane behlinzelwe esibhedlela. Kunjenge last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esuke UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi ukuthi COVID le ngami metheke esigabeni seGwanda. So wesaba kukhona umemetheka kukhona silama quarantine centers amaningi akhangela abavela phandle nababethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yoni khona and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula kutesta okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama thermometer ama temperatures but awula le bayithi rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ulegciwani kumbe kawulagciwani. Khona okukusifake engozini ngoba singaze sibe kuthiwe sihlale ezindlini kuthiwe sigqoka amamasi ezilongu singakwazi ukuthi ngiqiniswe abantu abalomkhuhlane bangaki njalo ngobani kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hayi sisesikhathini esibi njengeZimbabwe sisesikhathini esinzima njengeMati South ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela emnyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.
Unkosazana Lindiwe Maphosa lilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yebo 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 thakaza umuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlantambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe lockdown. Mthakaza umuhle lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo 8 ntambama lilami uMike Wobe.
Iziphathamandla zebandla leMDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa, ukubotshwa kumbe ukubulawa phambilini kombhikisho okhangelelwe ngolwesihlanu. Amapolisa asethule uluhlu lwabantu athi bayabadinga phezu kombhikisho lo. Umsekeli kamgcinisihlalo weMDC Alliance uMnumzana Job Sikhala, umkhokheli wabatsha kuleli bandla uMnumzana Obey Sithole nobhala kugatsha lolu uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngabanye abadingwa ngamapholisa. Kodwa uSikhala wethule umfanekiso kamabona kude esithi uyasekela umbhikisho wangolwesihlanu njalo ufuna abenza inkohlakalo elizweni ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshwe. Kuthi abanye njalo abadingwa ngamapholisa ngowayekhokhela ugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF uMnumzana Godfrey Tsenengamu, umkhokheli wetajamu kasesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi, abomnumzana Godfrey Kurawone, Denford Ngaziwore, Robson Jere lo Alan Moyo. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuleli bandla kobulawayo uMnumzana Dakunda Matsana ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngemibhobho ngolwesine. Isikhulumeli saleli bandla kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohotsa uthi uMnumzana Matsana uhlukuluziwe ngokuthelwa amandla kagetsi enyaweni lokunye ngesikhathi abamthumbileyo besithi kachaze ukuthi ngobani abaqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu kuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uMnumzana Chirohotsa ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Utakunda Matsana bethunjiwe abantu abamthumbileyo bebelezikhali behlomile bethwele mbobo eposi fambe AK-47 yeutenge njengabantu abangaso mabutho ngeke sibe kwazi ukuthi yimbobo bani kodwa ibikhona lokhu zenini umbobo ofana le-AK-47 leminye njalo emncane engathi ngama-revolver. Bamthathe endlini yakhe bahamba laye kachana ngathi kwesinye isikhathi ngaba ngaphandle kwebulawayo bayamhlukuluza bamtshaya bamnqunula bamphose emanzini bamtshela ukuthi agiqike phansi bemtshaya ngogethi ngaphansi kwenyawo bemtshela ukuthi engakhulumi aphinde akhulume khonokho okwenzakalayo njalo bebembuza ukuthi olinika imali yokuthi bijengisele mhla ka 31 July ngubani bebuza ukuthi abanye abasekela udaba lolo luka 31 July ngubani baphinda bamfaka emodeni bemkhothamisa ikhanda bayichayela imoda leyana bayomphosela endaweni esiduzanda amalokishi akobulawayo kuzahamba kudokotela kusasa kumbe phambi kwakusasa yikho lapho esiyathola lezo ncwadi.
Kuyini ibandla lakho eselikwenzile ngalolu daba selulubikile yini emapholiseni?
Ipholisa lingabona lapho ukufika khona isothi galisoke lenze lutho. Mina kunjenje lami ngabotshwa ngamasotsha ngo-2019 ngafika e-police station amapholisa azithulela ayesenitshela okokwenza ngamasotsha. So akuncedi kuye emapholiseni, into engancediyo. Baningi abantu be-MDC abasebaripota emapholiseni. Kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa ukuthi why ukhulumile wena ukuthi ubuhlukuluzwa, why ukhulumile wena ukuthi ukuwe wathunjwa abantu. Thina sike sachaya abafana be-ZANU-PF ikhona apha kobulawayo ngo-2008 sathi sifike e-Sostown Police Station amapholisa e-Sostown bayala ukuripota. Into evamileyo kakhulu mbona ani silamakhesi ayedlulwa ama-500 sibili abantu be-MDC asabaripota emapholiseni kungela lutho olukwenzakalayo.
Lo bufakazi na ukuthi ngubani ongabe emthumbile?
Into le ibisenzwa abantu sibili abakhaliphileyo abangabe belolwazi ngendaba zokuvikela ilizwe abale training yesisoja. Ama-electric shocks siwezwa kumbali kumbe abantu ababesebenza nsida njengama-CIO cabangela ukuthi bengabe ngama-state security agents njengoba phela lapho ezweni kulicala phela ukuthi umuntu athwale umbhobho njenge-AK-47 ngoba ibizwa ngesikhiwa kuthiwa i-weapon of war. So sokuvamile kakhulu ukuthi abantu be-MDC babehlukuluzwa abantu abahlome ebethwele imbhobho engaka kodwa uhulumeni engenzi lutho.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC wobulawayo ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga Studio 7 ekhona le kobulawayo. Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ibandla leZANU-PF lalo likhuthaze abantu ukuthi bengaphatheki kulokhu kujengisela. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla umnumzana Patrick Chinamasa ukhuze ummeli welemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols. Esithi uyisigebengu ngoba etshotshozela umvukela elizweni. Uthi Namasa uthi engaqhubeka esenza lokhu umnumzana Nichols uzaxotshwa elizweni. Kesizwe amazwi kaChinamasa.
The US ambassador who I'm told is African American, he must be ashamed of himself. Totally ashamed of himself. He continues to engage in acts of undermining this republic. And if he does so, if he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence, and training insurgency, our leadership will not hesitate to give him much notice.
Umnumzana Patrick Chinamasa ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF ubekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare. Kolunye udaba olufanayo omela isigaba seBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uke wathwaliswa nzima ngamasotsha esesigabeni sakhe ngempela viki. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama-AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama-AK-47 sokuthen. Bangithole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizitsho ukuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende. Ngibathengele amasamende, ngibathengele ifiweli le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi. Ngisakhuluma lo losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni. Ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha akade ngigele mpopo. Ngisiyafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lo muntu ongela mask. Bengilo sobhuko i1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo. Ngase mbatshela ukuthi hayi usobhuko bese sonke emotheni sibabili ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi elihambe liyebhadala ifayini. Ngathi hayi ifayini siyabhadala, kodwa usobhuka umtshiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye emanjolo kugcwele ama-roadblock indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela ke sasesihamba. Namhla nithe mvuke ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona uMP uhamba emobilize abantu ukuthi khona mhla ka 31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge-MDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka 31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kube le demonstration yona leyo, kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke mboneka test enthola kulama message abhodayo ukuthiwa khona ngibhizi mobilize ama-youth. Anza ke ngihlangane nama-youth, ngihlangana lezakhamuzi, ngihambisa indaba yami ye-development. Angila lutho engabe ngingalwenza ngo-31. U-31 abantu bazazimobilize bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende, ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo, sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasotsha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela qhubekelani phambili ngokukhipha lo mumo, yikho okukhona kuground ngalesi sikhathi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edale lePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zamalokithi amane athiwa yiwo alenani eliphezulu kakhulu edolobheni lakoBulawayo abantu abalegcikwane le-coronavirus, lokhu lingalandeli imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwaleli gcikwane. Izakhamizi zeMagwegwe West Country Park emganwini leNkulumane zithiwa zilokhu ziphithizela ziminyana abanye bengagqoki ama-mask, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leHerald lithi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa wehlulekile uya emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokutshaya wayelinda abantwababo ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leDaily News lithi ukudonselana amandla okukubandla leMDCT okubikwa kuphakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzura sekufike kusibanga esikude kulandela ukhetho olubikwa lwenziwa ngeviki edluleyo eHarare. Isigaba lesi sakhetha uMonzura ukuthi abe ngumkhokheli waleli bandla. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Nakuqale kwami i-lockdown kwakuthi kwaqala kwatshengisile, manje kule lockdown ngapha kukafanele kutshengisile mhla ka 31. Kukabona kwasukunzima khona ukutshengisela kufanele kutshengisile. Abantu badubika umhlaba wonke lo, abantu abaningi athola besemazwini ukuthi kathi singazisebenza kithi lathi eZimbabwe siyabe sisebenza kwamanye amazwe. Manje kunzima, kufanele ilizwe lalo like lilunga abantu besebenze kuhle kibe duze. Ngiyabonga mina uMax ngiphuma ithulu ukuthi ukuphi.
Ngiyabingelela kubasakazi bethu abahle be-Studio 7 abasenzela umsebenzi omnandi kangaka, omuhle, oncomekayo. Hayi, igama ngeke ngizitsho sithi, kodwa ngizathanda ukuye ngiphosela melana. Ngibuza bona abakhokheli bethu belizwe ukuthi kambe kambe siphakathi kohlupho olungaka sikhala thina ngomkhuhlane we-corona sithwele nzima. Bona abantu babhizi, babhizi, sibithi ngawucabangela ukudingela ilizwe imithi ukuthi kwelatshwe. Ubhizi yena ucabanga ukutshintsha imigwaqo ibizo. Ebesifake sithi Hell 6 Avenue sifune abizwe ngo-Emerson Tambo Somnyango. Asilandaba lokutshintshwa kwamabizo akusilethele lutho thina. Thina sithi sebenza isikhathi leso sicabanga ukutshintsha amabizo lawo, usebenza ngokudingela ilizwe imithi nezibhedlela, uhorisonensi imali ezizwakalayo bantu. Ndiyakutela mna ngapha, please.
Salubonani basakazi be-Studio 7, linelisi yethulele indaba ezimnandi. Ndibingelele lonke balaleli be-Studio 7. Thina besingacela kuphela uhulumende ukuthi kumbe khulume labo ama-business, into zizame ukuyehliswa izitoro ngoba izinto ziyadula.
Siyabonga, siyabonga. Njalo kuhleli sikhuluma lingakuveze ebantwini ukuthiwa sikutsho loba yini. Sesizwile ukuthi sokunamastarata atshintshwa koBulawayo. UJoseph Msika hayi uright, umzindwa nomnankakho aba wrong. Okungcono ukuthi kuhle uharare road lwana bamtshintshe bengugugraund road, kuzawuguqela bonke abakhona ngale ababebulala abantu. Ugugraund uyabe mele amagama amaqhawe ayebulala abantu, ayebulala amaNdebele. Abayenza ugugraund road njengazilwa silethela umnankagwa koBulawayo, abahle bethatha umgwaqo losuka koBulawayo siyabamba iharare kuye ugugraund road. Kuzawuba isikhumbuzo umgabela uyabe kuphathi kwegama lelani ugugraund, umnankagwa uyabe khona phana kugugraund, umzinda labe khona kwampana kuground, bese usithi abantu abalengqondo bebhalwe kobuthi esitarethi nezawoBulawayo.
Kunjani msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bonke we-Studio 7 yalibingelela lonke linjani ngendawo ngendawo? Msakazi wami, into engiyibonayo singamaNdebele ema-Jubilee engikubonayo ukuthi lolu abantu abakhuluma ulimi lesishona esiNdebele basihlukumeza, basithathela phansi. Ungabheka manje into eyenziwayo nge-MBCT ekamakhubhe, silimakhubhe sibemnyathezela phansi futhi ezingiNdebele. MaNdebele vulana amehlo libheke ukuthi abantu beshona basenzani. Kumele umNdebele azimele, siphume kuhulumende wamashona, sizimele siye umthokazi sonke, sizamele ukuthi umthokazi ikhulise iMatipele Land, because angiyeke wafa umNdebele waba wabusa ilizwe noba yiphi party enumshona phakathi. Angiyeke umNdebele waba phezulu, uzohlala umNdebele engaphansi komshona. Akusiyo into eright ukuthi umNdebele ahlale ngcindezela kanje, ayisijabulisi thina singaphandle kwelizwe. Lapha ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu beshonini besetha imisebenzi, sitha yonke into, ungabheka yonke indawo phethe abantu mina mofisa makhulu aphethe mulishoni emathevile nelesiphosi sara khona, siphethe ngabantu beshonini. Thina maNdebele asinayo isay emashonini. Ngiyabonga msakazi wami, ngicela abilelizwe maNdebele zama ukuzimela. Ngiyabonga msakazi wami.
Ninjani basakazi baka Studio 7? Ya, sizwile lo muntu obekhuluma lapha ethi nosebenza emoshari baphatha impahla ezile corona. So njengoba la ethwala izidumbe yake ethwala icorona, kufanele ukuthi amapholisa amdinge amrobe. Unless nxa engumuntu othengiweyo ngababusi belizwe, lo nguye okumele abotshwe yena kungakayidingwa labo bathwala izidumbe. Laye ulecala ngento ayikhulumileyo ngoba uyinguye okhipha i-evidence. Yisi sibotshwa sawuqala okumele adingwe abotshwe yena lo muntu okhulumayo, njengoba epublisha kangaka ethi kuthwala izidumbe. Kungabi ukuthi yena into leyi ufuna ukuthi kubotshwe abanye, kakubotshwe yena first. Xa ikhuluma iqiniso ulamanga, ipolitics leyo ayikhulumayo. Sisetshenziswe yibonabo abamhlohlileyo, ulamanga angatshela abantu beZimbabwe amanga. Ngahlonipha abantu, sesadinwa ngamanga.
Balwanani balandele bakaStudio 7 lonke linjani? Liyaphila lonke lubhane emagushwini, endamuleni, egandangule, esingarangande emakhovu, lentenkwente kofeya. Linjani lonke khonanga apho lakhona kapha emakurubusi, ejotshola, ekhwarayo, engombane, emanganga, ngesokendle. Linjani lonke bantu bakithi khona ngapho? Liyaphila. Ngiyalibingelela lonke bantu bakithi, shuwa liyakhala khona ngapha eZimbabwe. Nampo into zisiba nzima ngamandla, lo mkhuhlane osufikile shuwa. Yazibuze lizayenzani khona ngapha emagoshini, shuwa emagwadini, amakhemeswane shuwa. Lizadla amakhemeswane shuwa noma kuthiwa i-lockdown ibekini khwapho? Yazibuze lizadlane shinjali bambiranga la shema kushini. Hai bantumima kushin shuai. Lukulele nkosini kutuwa lilime. Linga telugu lima. Nyazi mshaba tuenuga asekura ngapo. Izbovu ngapo zikura ngape tandanda. Kupo tandanda lebo pande ngapo. Nwazi daiku kasi ngape makurubusi. Kumke lusulo ngape mapanabovu. Elu sangwe lapo. Esikayona pelu sangwe lapo lilime kakuluini. Yali bingerela lonke bantumagichi. Haya ndikoswa isikaba zamdeo zanaka khamba kakulu. Usasebenza lakura ngapo. Yanya yali bingerela lonke chocholo lapo. Lale kura ngapo kulu pasa. E chocholo. Andikoswanga ndisarwana nilonke kura ngapo. Yani makurubusi. Ngai mizi yabo ndisabona mkano wami yazibuzi chosapila. Lani kura ngapo. E chocholo kaliso chubani. Ndisabona le njane lonke. Lani kura ngapo ndamleni. Melu simlala. Ngintile njane lonke bongani kumlani. Andi kushua ngapo fetu nyali kumbula lonke. Ukulma ufugu zile potuari.
Ngali fuga njane lonke. Basagazi pa mtawazi. Nani mtawazi wa mwushi. Kanti abandu angazi bandesi mtu nalifundi ngani. If you may coach inkulumo kankomo ukuthi owedolobheni uzoba ngowedolobheni kuzosala indoda ndoda edolobheni yisikhathi sakhona ke lesi njalo watsho wathi lingezwa uma sokuvuka imvukela sokungani kuyaliwa libayeke labantu basempumalanga balwe ngoba into le ngeyabo zikhipheni bantu bakamthwakaze ndinakusiyenu lenzokwenu lilwele linamalungelo enu lokwehlukana nalo doti lo eZimbabwe lo yini manje masokunje sokusulakala nezibhedlela abantu sebebonakala bequmisa belwisa ukuthi bezibela cha emizini engaphetheya ubonisa khonoko ukuthi ilizwe selifile ngayivemo ngazi kulensimbi sezabola hayi lokuvalwa
salibonani bahlali bakomnyama salibonani bahlali bakomnyama abangaphandle kwelizwe lapho likhona kubo Botswana South Africa phetheya kwezilwandle icela lihlangane libe imbumba sincedisaneni lapha lenkinga emgodi umgodi ufile kufoneka 510 rand ukuthi sithenge uyu imigodi ifile bakithi ifile bantwana bakamnyama le kulilima west nje yonke imali ingahlangana mebelive lesikhwama sokuthi sizilungisele umgodi ugovernment bathi akulani imali ayifakaya ku DDF so insimbi zemgodi ziyahlupha ngikhuluma nje umgodi wakwamagiya ufile owakovele emufile mhlawumbe bazolungisa namhla umgodi wakwamabatha ufile owakogwama kwama ufile I'm sure bawulungisile so hlanganani bazali selingabazali njengoba lingaphandle kwelizwe lathi ngapha abazali sizakhuluma labo bachacha elokho abakukwanisayo sikwanele ukuzilungisela imigodi bakithi kunzima inkomo ziza kufazibulawa ngamanzi njengoba liyakwaza silamadamu namadamu sibili liqhuquzele abala bantwana ngapha sizaqala ukuyegeba futhi idamu kancane sibuye sisebenze iguta iguta lokuthi lo nyaka sifuna ukubuyela emasimini kuluswe sibhizi siyakhuluma sicela lisendelane yo imessage yena leyo kuma WhatsApp liyenza igroupu sihlanganeni bantu ngoba singalinda ugovernment ayikho into zalunga noma kungaba yibulili ma west yonke kube yi ward 9 ward 13 ward 13 isuka khona le duze la kokhame iward 9 isuka khona lapha komnyama siyaphelela omakhulela ngiyabonga ngubhanda komnyama esigabeni sakomnyama kwamagwama village ward 9 kulili ma west ye Plumtree ngiyabonga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, isidumbu sikamnumzana John Lewis walwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo ubevaleliswa ngabanye bakhe asebenza labo njengelunga ledalele Congress esigodlweni iWashington DC. Iningi livalelise isidumbu sikamuyi esike sayafika lalapho adabuka khona eGeorgia, kodwa umongameli Donald Trump kayanga valelisa umuyi waqoqa ukukhalala ukugcotshwa kuka Trump aze anqobe kukhetho ngomnyaka ka-2016. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. iziphathamandla zebandla le-MTC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa kumbe ukubotshwa phambilini kombhikisho okhangelelwe kwenziwa ngolwesihlanu. Siluqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.